Yeah, amatshona amatshona but Chris. Ya namhlanje bekulilanga elikhulu kobulawayo. Sikankasa ke okokugcina silungiselela ukhetho lomhla ka 9 December 2023. Yeah, izakhamizi zakobulawayo abayibo abanikazi benkokheli abayibo abakhetha inkokheli lezi basukumile ngobuningi babo and i-signal ekhona ku-ground ngeyokuthi sizanqoba okulomdumo sibili ozwayo mhla ka 9 December i-support ekhona makithi iyamangalisa phansi ku-ground la and abantu bakobulawayo bazonde bagalunwabo ngama illegal recalls ayenzwa ngubaba uSengezo Jabane.
Ngokubona kwakho abantu abasoze bayekela ukuvota ngoba besesaba ukuthi abantu ababavotelayo bayaxotshwa ezikhundleni, ubona ngani bazavota ngobuningi na?
Mfowethu Chris, abantu bamelele usuku lomhla ka 9, abantu abayethuki lutho njalo bafuna ukutshengisa iZANU-PF lobaba uJabangu ukuthi bona bazondile ngalokho kwenzwa nguJabangu. Bazimisele izakhamizi yakhuluma phandle la, kungaze kube semjoveni emamakethi emasupermaketi izakhamizi zimelele usuku lomhla ka 9 ukuthi betshengise iZANU-PF la bonke abasebenza layo ukudiliza ibandla le-CCC ukuthi bona bazavotela inkokheli zabo okulodumo. Umelele uzabona impumela yomhla ka 9 mfowethu Chris. Njengokobulawayo lapha badobhi lutho, abazozi bedobhe lutho.